mina ngibona lokhu kuqhakathekile ukuthi kube lendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebeke eceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho-ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale yingeyokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapho abangahlangana khona. Kungabi lo munye ozazizwa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba elandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Hayi, akukhona abazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe eyakhe uMnumzana Chamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba ngiyakholwa ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu abazi engalandelwa ebuyisana abantu kube lokutholelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.